abanye abancedise ukuhambisa abafuna ukungena kwizifundo lezi bagoqela umnumzana Decent Collins Bhajela womanyana yeMDC Alliance, umnumzana Mlungisi Dube nomnumzana Mbuso Fuzwayo abalela ilungelo likaZulu, umnumzana Michael Ndiweni wokuhlanganiswa yeBulawayo Vendors and Traders Association, unkosazana Samukeliso Khumalo okuhlanganiswa yeWomen's Institute for Leadership Development Trust labanye. Benze lokhu kulandela ukuthiwa phandle komsebenzi lo wadabuka eMathabeleland lenkabazo nyakenye, njalo bekuhluleka kwabaningi ukuthi basebenzise ubulembu be-intanethi ukuthi badinge indawo zokufundela umsebenzi wabongi labongikazi. Bathabe kakhulu abantwana abancediswe ngabantu laba ukuthi bayedinga indawo zokufundela umsebenzi lwe-Harare. Omunye wabo nguMelod wakoBulawayo othi sekulesikhathi edinga lomsebenzi.
Mina besengive up on ukuaplaya anything vele, ngoba mengiye ngaplaya 5 times before ngingatholi i-response, ngingakwazi nokuthi i-application yami ihambe njani. Kodwa this time around apply-ile online and we managed ukuthi sesifika kuma-interviews eHarare. Sange ngibonga ama-agents ethu aweBulawayo, uMr. D. Bhajela loMr. Ndiweni ngokusincedisa. Basiphathisile kakhulu from uku-aplaya, basilandelela singelathemba, basilandelela basincedisa. Sahamba kuma-interviews, basikhosela ama-fans and then ngoba bekuyi-last minute basiphathisa ngazo zonke indlela ebesizidinga.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Conscience Ndlovu.
I-process lay has transformed my life ngendlela ezilandelayo. Okokuqala, isingenze ngaba exposed to i-technology entsha. Yonke into esiyenziwa kade sisiyenziwa online. Xa u-aplaya wenza online, ama-responses wathola wonke online. Okwesibili, isingenze ngahlangana labanye abantu abavela endaweni ezijiyeneyo, bekhuluma indimi ezijiyeneyo. So isingenze ngakwanisa ukubana sikhulumisane njalo sijayelane.
UThembuluwo Moyo odabuka eSlobela uthi wathola imali yebhasi ngenxa yesizo lukaBhajela labanye bakhe.
UBhajela ngiyo angicisa u-aplaya lapha. Wayensendela ama-akhawunti yami le-password because ngangela access to i-internet. Ngamnika ama-details angi-aplayela. Then ngazothi sengihamba eHarare lapho engangishutise khona for an interview. Ngangingela bhasi, wangisendela ibhasi amount of about $200 eco cash.
Bhajela uthi wabambisana uhlelo lolu nabanye abambalwa
athi esikwenzayo ukuncedisa abantu abavela ezindaweni abaswele amathuba ukuthi bazithuthukise labo empilweni. Asebepasile o-form 4, abanye bepasile o-form 6, ukuthi kungenzakala njani. Kwasekuvela-ke silokhu sisadidekile ukuthi singancedisa njani abantu. Kwasekuvela ithuba lendlela lokuthi kuyabhaliswa abafisa ukuthi babe ngomongikazi. Sasesithi sihlanganisa amakhanda silamanye amajaha oNdiweni laboDube oMlungisi ukuthi singancedisa njani abanawethu ukuthi labo bazibonakale bekhona phakathi kwalolu hlelo, bevela ezindaweni kumbe ngathi kuma-background abanqabelayo ukuthi babonakale bephambili ezintweni ezinjengazelezo.
UNdiweni omunye walabo abancedisa kulolu hlelo uthi loba nje kungaba labantwana abazaphumelela kuhlelo lolu, uncedo lulokhu lusadingeka.
Ye, inkinga ezingahlangana la ma-candidates ahambe ama-interviews for ukuba ngumongikazi ikuthi abaningi bengaswela umbiko wokuthi baphumelele ngoba i-communication ye-ministry iyenziwa ngesiphangiphangi. Sibonile ngesikhathi sama-interviews laphana batshele on average 24 hours before. So uhlupho lokuqala lwesibili uhlupho lokuthi abanye bangaswela imali zokugada ukuthi baye endala abaqasiya khona ukufunda like eHarare besuke emakhaya athini boPlumtree bothosho kuVictoria Falls kubonkanye langaphi. Okunye futhi kuswela imali yokuthi bathenge izinto ezifunekayo ama-uniform lezinye izinto zokusebenza ezokusebenza khona ngaye azoqathela izifundo zabo.
UMlungisi Dube naye uthi basebenze kakhulu ukuthi abantwana laba benelise ukudinga indawo zokufundela ukuba ngabongi labongikazi.
Benilokuchatshwa kwamani kwabomongikazi sahlangana lenhlupho eziningi. Okokuqala esikunanzelelayo ngenxa yokuthi lezi zinto zenziwa ku-inthanethi, silendawo ezisemakhaya ezingela inthanethi. Abantu bemakhaya kumele behambe begada izihlahla, begada izintaba, beyendaweni eziphezulu ukubana bekwanise ukubana bebe lamafoni abo ebambe amagagasi ocingo. So kulo hlupho olunjalo esihlangana lalo. Okwesibili sikhangelele ukubana ukudula, ukukhuphuka kwentengo ye-inthanethi kuyenza ukubana abantu abaningi bengakwanisi ukubana bedinge lawa amathuba omsebenzi esingathi uku-apply. Then okunye esahlangana lakho luhlupho olunjengokubana sananzelela ukubana esingathi i-portal ye-e-nursing kumbe lapho kusetshenzwa khona okumele abantu belethe khona ama-applications abo kwakungasebenzi okwebanga elide kwakuyimizamo yabafowethu yethimu yethu yabantu ababeqhubeka befonela abantu beministry ukuba nakuze kusebenze leyo ndawo. So siyananzelela njalo ukubana iministry yayisehluleka ukuthi ikhulume labantu kulesikhathi ngoba kulabantu abatsheba kusele singathi ngamahola kumbe ilanga elilodwa ukubana bebuye beze kuma-interview azayenzelwa eHarare. Njalo lokhu kuyasithengisa uhlupho esingathi ngokwe-centralization, indaba kabamba zonke ukubana umuntu osuka eVictoria Falls kumbe eWanke kumbe ePlumtree kumbe emadojeni ehambe edlule e-UPH eze eBarzenyathu. Kodwa sinjalo sithanda ukubana sibonge umusa esawenzelwa ngabantu beZimbabwe abathi sesichaka sithi nampa abanaweni labantu abenu behle ukuhamba bancedisa kakhulu ngezimali. Ngokunjalo okwakathesi abaya kuma-interviews basamelele ukubana betshelwe ngokubana kwahamba njani. Kodwa njalo sikhathazekile ngoba sikhangelele ukubana iministry yayithe kumele beqalise izifundo zabo mhlaka 6 sikhuluma nje kusele amahola aphansi kule 24.
Abantwana abahambe eHarare sebemele ukuzwa ukuthi kungaphumani kulokhu abakwethulela abaqatshayo. Izifundo zabongi labongazi ziqala kusasa. Imele 27 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.